Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Isikhathi sesifike ku half past 6. Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi ikusasa lomnotho weZimbabwe liyakhazimula, kodwa incwadi zithi ubonakala ufifi.
Lokho ukuthi abantu ngabakho elizweni ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo bekungayisiyo nhlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona.
Buyaqhubeka ubungqayingqayi ku-MDCT, ezinye izicukuthwane zaleli bandla zisithi azibamukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubanjiswa intambo ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, uthi lanxa kulokusilela kwemali elizweni, ikusasa lomnotho weZimbabwe ulibona likhazimula. Esethula umbiko wakhe we-monetary policy izolo, umnumzana Mangutshka uthe ilizwe lilakho ukukwelediswa imali edlula i-$1.5 billion. Libhanga le-African Export and Import Bank ezasetshenziswa ukuvuselela umnotho. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uMangutsha kakwazi akwenzayo.
Uza kuvula ukuthi indaba ye-1.5 billion yakhulunyiwa ngayo ngo-December upresident we-ADB ebuya lapha eZimbabwe ehlangana lo president uMnangagwa. Kodwa siyakwazi ukuthi izimali zikhalezi ziyathatha isikhathi. Owesibili ngokwenza njengani bonke ekhathi sebakhuluma ngakhathesi bathi balethemba elokuthi kuzalunga kusasa. So angiboni ukuthi kulento entsha ephumileyo monetary policy.
Uthe njalo ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yama-bond notes. Ilanxa nje abanye besithi sesifikile isikhathi sokubana ilizwe libe le mali yalo. Ungathini ngalokho?
Udubele khona ukuthi akula khathesi i-production kumbe activity kwi-economy yeZimbabwe enkulu kakhulu engakwazi ukuthi isustain imali kulawe ukuthi bazabuyisa enye i-currency. I-economy yethu ayikaqini, akula into yenzakalayo khathesi. So ngoba njengani usenze ama-bond notes sisakhulu umnotho wangkhona kunganceda sizwe ngoba kungabuya imali iZimbabwe dollar abantu abakabi nethemba njengoba i-economy ayisebenzi kuhle. So layo iZimbabwe dollar iyaluza i-value bese uhlupha.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho. Ubungqayingqayi buyaqhubeka ku-MDCT, ezinye izicukuthwane zaleli bandla zisithi azibamukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubanjiswa intambo ngumnumzana Morgan Tsvangirai izolo. Umnumzana Elias Mutsuri nguye obephethe lesi sikhundla ngemva kokukhethwa nguTsvangirai kumaviki ambalwa edluleyo esiya kule South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMutsuri umangele izolo esesizwa ukuthi uChamisa nguye osephethe intambo. UNkosazana Dokozani Khupelayo ubikwa ithukuthele. UMutsuri lo Makhupe babikwa bekwele South Africa sikhuluma nje ngenjongo engazakaliyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi labo abazama ukugwenxa uChamisa bayazikhohlisa.
bangakhohlwa ukuthi bona laba bantu bathatha udaba lokukhethwa kwabo kubaba umdzuli loTshamisa bahamba emakhoti ukuthi okwenziwe ngubaba uThangirai upresident weMDC akulunganga uyephula isisekelo esombuso bathatha benze sabo isisekelo abahamba nazo ekhoti bakunika ujaji ujaji wabakhombisa ukuthi isisekelo abasisebenzisele leso kayisiso esebandla lethu batshengisa isisekelo kuswa umantshi wathi hayi kakulacala okwenziwe ngupresident weMDC usemthethweni kanti sokuchintshile futhi sokungaphi futhi.
Kodwa-ke so engaba lelungelo yini ukuthi adinge umuntu ongahlala simuntu esikhundleni sakhe lokho kuthiwa yi-succession ngesikhiwa?
Kuthe mina wakhetha umnumzane uTshamisa ukuthi abe ngu-vice president, wakhetha umnumzane uMdzuri ukuthi abe ngu-vice president, bahlaba umkhosi abantu wagijima kwangena amakhethi kuyenziwani uba kuthiwangela kwenzile kungaphandle kwesisekelo. Angithi kodwa yahamba emakoti indaba ekamurimogaro rayisi nobaba uTshwangirai yaphenduka ubaba uTshwangirai ngatholakalanga ele cala akwenzileyo kusemthethweni ngesisekelo se-MDC. So osokuzamethula ukuthi akhethe nethi ngubani kuyini encedisana le-National Council ngabahambi babayebani isisekelo sabakhethisayo sosa lakwakuyukuthi akwenzile kungaphandle komthetho kwakumele udaba lelwana lokukhethwa kwababa uMdzuri lobaba uTshamisa nga emakhoti lwafika lwathiwa licala wephule isisekelo kwathiwa kalacala kulandele isisekelo sebandla le-MDC.
Siyabona-ke ukuthi unkosazana Thokozani kuphe kuze buye umnumzana Elias Mdzuri kanye lobaba uLove Moyo bangani balokukhonona sibili okumangalisayo. Kwenziwa kwini ukuthi bakhonene kangaka bekwazi ukuthi khonoku okwenzakalayo kukhona kusekelo sombuso we-MDC?
Lo mbuzo baba Dube ngabe ngihamba amanga ukuthi ngizawuphendula yibaba ngaphendula ngcono ngoba nami kuyangidida ingqondo ukuthi kanti bona into abavele beyibangisisa kuyini ngoba ungakhanyela kuba iqalisa indaba yabo ukuthi okwenzakeleyo kurongo besilokhu sisizwa ukuthi hayi mina ngavotela lana kabavotelwanga. Angithi njalo asikho qiniso lonaleyo wavotelwa abantu abangani but ekhoti yayisiphumile ijudgment ukuthi hayi lokhu okwenzakaleyo kuright. So usekhuluma ngani futhi bakhuluma ngani bona injongo yentukuntu yabo yini la unje. So awusoze ukuthi wena nxa usuvusele lobasi wakho phezulu khona ngapho uthi ugijime uye kwistudio uthi ya mina ubasi wakwenzile kurongo akwenziwa njani even the same thing akwenziwa njani yikho kuthiwa kunto lapho enyisamba sekhulumisana nomlungu. Okubehlula ukuthi bahambe ku-National Council lapho abavunyelwa khona bayekhuluma ukuthi hayibo thina okungani kuyasidiga yilokhu nalokhu eyabo i-National Council sekungatshe kuyi-studio 7 amaphephandaba ama-WhatsApp lawo nabowhat ama-Twitter nama-Facebook. Hayi i-National Council MDC kayisiyo Twitter kayisiyo WhatsApp. I-National Council MDC zinkokeli ezivela kumaprovinsi wonke aseZimbabwe ezihlangana khona zigcwayisise ukuthatha indaba ihamba kanti okube hlutu bayakhuma kubona kuyini bagijime besiza ngakini abakubalekelayo abakwaziyo abakwenzayo okurayithi kumbe okurong kuyini.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Okuhlupha nje yikho khona ukuthi kathi vele kubandla le-MDC kalifanani, i-constitution yayo kayifanani lezimbabwe ukuthi upresident xa engekho elizweni ephumile kufanele kube umuntu o-actayo ukuba ngupresident. Ukutho ukuthi isizathu esiphiwe ngumnumzana uThangirai sikhanya ngani kasiqondakali ukuthi sivela ngaphi njalo siya ngaphi. Ukunika isikhundla ukuthi sibe siba njengomdzuri bekuyinto ekhanya isegcekeni indlela yokuthi yena upresident asikho ukuthi bengekho elizweni yikuthi akezwa kuhle lokho ukuthi abantu kabakho elizweni ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo bekungayisiyo nhlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona ngoba phela umuntu lanxa engaphandle kwelizwe uyenelisa ukusebenza ukwenza umsebenzi wakhe kulezi nsuku. Ngakho ngibone ngani upresident Tsvangirai lapha wenze nje ukuthi kube lokungazisani bandleni okungafanelanga kube khona ngabe wekele izinto zahlala zinjalo nje.
Singathi akwenzileyo lokhu dokotela kuveza sobala yini ukuthi ufuna uTshamisa abe nguye umkhokheli opheleleyo owe-MDCT alubana yena uTsvangirai ethe wasuka?
kungathi ngisithi ukuthi mhlawumbe nje ufuna ukuphazamisa abantu ingqondo kumbe ukusebenzelana ndawonye lo chamisa ngoba kukaningi lokhu ngendlela yokuthi lanxa uchamisa ngathiwa nguye osesaba actor okuhluphayo ukuthi nxa yokuthi kungaba sokuyisibango sokuthi kudingakala umkhokheli omutsha kungenzeka ukuthi lo ochiywe esesihlalweni nguye umnumzane Tsvangirai ngeke athole umbuso nxa yokuthi kuye kuCongress ngakho kungaba kukabili lokhu akwenzayo umnumzane Tsvangirai kodwa ye limqotho-ke leyo lokuthi abaningi abakukhangelayo bakubona kutshengisa ukuthi uTsvangirai uzama ukuthi uchamisa abe nguye ozasala ebusi
sesingabona yini dokotela lapha uMudzuri loMakhophe bebambana belwisana loChamisa
ngibona ngani kungabahluphi ukuthi babambane ngoba kukhanya uMakhophe icele ekade eliphethe yilo leyo lokuthi uzama ukungakhulumisani kahle labantu be-alliance bafuna ukuzwisisana nabo uMudzuri bekhanya ngani ukhona kulelo cele ngibona ngani kuzabahlupha njalo bangabambana basebenze ndawonye babe sebemqinisile uChamisa ngoba uzakakhala ngokuthi abantu abadala balwisa abantu besintwana
ugatsha lwabasakhulayo ku-MDCT sibonile lalo lungenela kundaba yonale luchothoza uMakhophe luchothoza njalo uMudzuri ungathini ngalokho
ngibongani khona ko kutshengisa ukuthi baphambanisa kakhulu ebandleni ukuthi sebezama ukuliqathanisa ngendlela ezijiyeneyo ukuthi kade seliqhathaniswa ngokuthi kusebenza abantu sokungabancane kuphela sokungabadala kumbe kungabantu abangabafazi kanjalo njalo mabangamadoda khona kuqhathanisa ibandla ngendlela efana naleyo mangani akuliqinisi kuyaliphazamisa kungaba kuyinto enhle kakhulu xa bengekela ukwenza njalo baqhubeke beliphatha ibandla njengebandla labantu bonke
uDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Abalaleli bethu labo baveze imbono yabo ngenxabangxoza eqhubekayo ku-MDCT le. Bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ubona abantu nje abathi ukuthi ungameli bakhe uNelson Chamisa kulo ungabazeka nje phakathi ngoba ungathi kulokuthanda nje ukuzibonakalisa nje loko sakisa nje basonke isikhathi nje so ungathi abantu abasuthiseki nje ngoba uthi ungameli bakhe ngendlela enza ngayo into zakhe so singazi njengobana ekhethwe yilo iqembu elisiza i-MDC ukuthi athungamele azathungamele le-alliance esingakwaziyo ukuthi abantu bona bazakwamukela na lokho siza kubona ngokhetho lona lolu oluzayo ukuthi umphumela wakhona ozathini voti abantu
siyakuzwa kakhulu-ke mfowethu ungathini lokusasa khumala
ngiyabonga babude
siyabonga kakhulu sesilo baba omunye lapha ecingweni sizwe ukuthi silobani kunjani nsizwe
ngiyaphila babude kunjani wena
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
ukhuluma nosamphana umoya laphana egwanden tese hayi mina ngokubona kwami ngibona engathi-ke lapha lundoda ikuthi nje mhlawumbe sesingakhuluma kuwukuthi-ke kwasekuqaleni ipolicy yabo abayisebenzisayo uma behole bekhetha umholi njengokuba-ke besiyazi laphana ukuthi-ke umnumzane Tsvangirai i-second vice president yakhe bekungumama uMakhophe laphana ongangukuthi-ke mina ngokubona kwami ukuthi bebesebeyajampa kuwukuthi second vice president ikhona besiyathatha olandela lapho kuwukuthi bebesebeyamthatha bembeke phambili kuzadala ukuthi kube nokuqhekeko phakathi kwe-MDC laphana kuzagcina kusenza ukuthi-ke bebesebelahlekelwa kakhulu ngabantu mhlawumbe abangabavotela ngesizathu sokuthi-ke leyo nto iyayenza ukuthi ibandla lona lodwa libe lokuqhekeko njalo lingabi lokubona ngaso linye njengoba vele besekuvele kuqalile ukuthi phakathi kwakhe nalo uMudzuri ukuthi ngubani but ngendlela asebenze ngakhona sebebonisa ukuthi bona ngezinye indlela abantu sidala sabo kaba bakhathaleki kuyukuthi-ke kuba kade bekhathalela abantu bekufanele ukuthi beqale bebuyele to the drawing board beconsulte abantu from the start ukuthi njengokuba umnusanga lapha engizwa kahle belibone ngathi muthi mhlawumbe ongayenza ukuthi abe siyangena ezinyathelweni zakhe kube sekubhekakala kulabo abangabasekeli bakhe okungangukuthi-ke i-first option vele umsekeli akade seduze nguye kwekufanele ukuthi kube uyanjani uyangena ezihlangeni zakhe until umnumzana eze elulama ngithi but ngendlela abenze ngakhona hhayi mina ngibone ngathi-ke lapha nabantu abazayo besabavotela bengabe befana lokuthi bathele amanzi emhlanu edada ngesizathu sokuthi sokuyadala uqhekeko olukhulu phakathi kwebandla ngoba uma mina ngokwazi kwami ngikwazi ukuthi esikhathini esiningi uma kuvele izigaba ezinjalo olisekela onguye olandela upresident nguyena osuke abe yi-acting for that temporary time lo until ezenjalo abe sesimenzi esihle sokubusa but kodwa-ke ngendlela osokwenzeke ngakhona hhayi sengivele kucacile ukuthi hhayi lo mnumzane uzovele ezifathele nje kungena kufikise mna ngakho ngamaphesenti amaningi kakhulu okwedlula lawo awe-MDC
ye siyabonga kakhulu-ke hloniphani moyo ungadini lokusasa baba
olright ngiyabonga nkosi yami
ye sisithathe-ke omunye ubaba lapho sicingani umakhele mthabisi makhele mthabisi kunjani
ngiyathile baba linjani
sisaphila kakhulu nathi udaba sibe loluhluphayo lamhlanje ungathini ngalo
udaba lolu silikhangele baba kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi khona kufanele kube kanjalo uhlupho selukhona singakhangela kubandla le-MDC lapha sesibona ukuthi abantu abaningi lapha sokubanga isikhundla uhlupho oluba khona ukuthi bakhona abanye abasebenzela abantu ukhona abanye abantu abasebenzela bona ukuthi bakhona ukudinga imali yothi ukuthi bekhangelele uzulu sokusithi thina uzulu ovotayo yithi esilokho sihlupheka sidubeka bona sebesibavothelayo bakhona kusasa ma sebehlezi right sebelwela ezabo isikhundla bengasakhangeli ukuthi manje kufanele kuye ngaphi labona udaba lwe-alliance lolu belukhona lube lu-right because lubengasenza ukuthi lathi sikhwanisa ukuthi mhlawumbe sithole amavoti a-right kodwa manje sokusobala ukuthi abanye bethu lapha kabafuni udaba lwe-alliance
ye sibone-ke silo baba omunye osecingweni lapha mfowethu kunjani ncube nguncube
yebo
ibizo mbani ncube
ngu-Gerald ncube
yebo ke mfuka ncube akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lwe
le ndaba yona ngokwami ukuyibona mina uThamisa yena uright ngoba nanku phela ekhethwe ngumongameli weqembu ubaba uNomzana uSongirayo kodwa ngokwami ukubona hhayi ngicabanga ukuthi basuke bambhekela phansi umama uThokozani Khulu ngokwami ukubona bekumele bemnikeze aphathe la kati yena uzobalisekela kuze kube nini
siya kubaba u-Oscar Ncube khona manje
vele ngoThamisa kangikho kuye kangikho totally nanxa embambisile utshwa ngumbambise ngokuthi yena uzibona elamandla abe sekhohle ukuthi ngike ngakhuluma nje ngisithi mina kuthiwa ngikabe kwazi ukuthi iphathi ngiyabantu kayisiyo yakhe into yonke kumele yenziwe ngabantu utshwa nki wakhethwa ngabantu bemfaka kulesi sihlala kiso yena ma kungasakhethwa sokukhetha yena mina ngokwami ukukhuluma iqiniso ngangcono ngevotela izanu kabazonde nyakwathi banilalela abakithi ukuthi kathi ncube kodwa bangazi le khaya ukuthi mangive into mangihambelani layo kangihambelani layo thina besifuna ukuthi ngala nxa kuthiwa uMakhuphe bengasoze ayevotelwa kuyo kucongress kukhethwe kutsha kodwa uMakhuphe ngiyedomela ukuthi ngabade lokhu ebambilela kathena
labo bengabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube kunjalo nje uThamisa labanye abakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance abathi uMnumzana Dendai Biti lo sikhwicamfundo Walshman Ncube bahlangane lomeli weMelika eZimbabwe izolo bekhulumisana ngamalungiselelo okhetho. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi sokubhalise abantu abayizigidi ezinhlanu lenkulungwane ezingamakhulu amabili. Umanyano wamazwe ake abuswa ngeleBhilithane uthi lanxanje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eleZimbabwe lifuna ukubuyela kulumanyano awukatholi incwadi evela kuhulumende. IZimbabwe imiswe ukuba lilunga leCommonwealth ngomnyaka ka-2002 isethezwa umlando wokwephula amalungelo oluntu. umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli ngaleso sikhathi wahle walikhipha ele Zimbabwe kulumanyano. Umnumzana Robert Mugabe engaba esathukuthele ngokugenqulwa kwakhe embusweni. Kodwa kukhona ukumenza ebobotheke kulezinsuku. Uselomzukulu wesibili. Osiyazi bathi indodakazi yakhe uBona ubelethe umntanakhe wesibili kumalanga edluleyo. Amapolisa kwele Botswana ayaqhubeka ngokubopha abokuza abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni inengi kuyizizalwane zaseZimbabwe. Kuviga uMathini Ngwenya.
Lokho uqalile lomnyaka akula kuphumula kwabeZimbabwe abangena eBotswana ngokwe emthethweni amapolisa abazingela ngamehlo abomvu ngesikhathi inengi liphindela livela kuKhisimusi amapolisa aweBotswana esebenza lamasosha ahle aqala ukufaka imigoqo eminingi. Ukusukela emncelweni wePlumtree leRamukhobani bengena kuye kuthi uma bephunyuka lapho babalandele emzini lapho abahleli khona sokuze kwangena kunyanga kaNhlolanja kulokho kufana kumbe sewuqiniswe kakhulu umkhankaso wokudinga abangena eBotswana ngekho emthethweni. Amapolisa encetshana labanye babo abazwa ngokuthi Special Support Group ESSG sebeqale umkhankaso wokungena ezindlini abanye behamba ngenyawo kukanti abanye begade amabhiza. AbeZimbabwe ikakhulu abasebenza endaweni esecekeni esifana lokwakha bathi bathwele nzima ngoba amapolisa afika noma yisiphi isikhathi engabanikile thuba lokuphefumula. Omunye oncedisa kwezokwakha uthi sekumele behlale bevuse indlebe lamehlo ngoba amapolisa atheleka noma yisiphi isikhathi.
Kunzima sesiphila njengomvundla olala evule ilihlo. Uthola ukuthi abantu abaningi abaku-construction abavele eZimbabwe bengela maphepha ayeneleyo. Ikhampeni leyi entsha leyi amapolisa isipisele emuva ngoba inyanga iziziphosi phela abantu bengahambi emsebenzini bebalekela amapolisa.
Abanye njalo bathi okunzima ngomkhankaso loyi ukuthi akwazi ukuthi amapolisa atheleka nini. Kwezinye izikhathi amapolisa abamba imikhankaso ngamalanga athile kuthi ngalezo nsuku abanganamaphepha okuhlala eBotswana bengaphumi ezindlini.
Kuthi kunzima ngoba i-operation yabo ayicace ukuthi iqala noma iphela nini. Asoke bekwazi ukuthi amapolisa afika nini. Sibona thuthu begijima ngamabhiza nje.
Abangcono ngabasebenza ezindlini abathi noma akabaphumeli mahlana phandle ezindlini kulezi nsuku bathi uma befuna ukuthile kumbe ukuphathisa ekhaya bayathumela ngoba ukuphuma endlini kungajo ukubanjwa ubuyiselwe ekhaya.
Kulezi nsuku eBotswana ukuhlala endlini kungcono, ukuphuma phandle kubanjwa kuphela uyevalelwa ugcine usudeportiwe eborder.
Okubhekane labeZimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni kufana lokubonwa beSouth Africa ngaphansi kohlelo lweOperation Fiela lapho kubanjwa khona ngitho labaselizweni bengela maphepha aqondileyo ukuhlala. Njalo ukubanjwa kubuyiselwa emuva kwabeZimbabwe eBotswana kuza ngesikhathi kusanda ukuphuma imbiko ethi amapolisa ayadinga ukufumbathizwa ukuze angababuyiseli emuva. Ngasikhathi sinye lumkhankaso wenzakala amacala adalwa abeZimbabwe eBotswana eqonga osekucunule izizalwane zakuleli lizwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
AbeZimbabwe abalwela amalungelo oluntu kwele South Africa sebetshayele ihlombe ikomishini yezamalungelo kulelo lizwe ngokubiza umhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo lokukhethana ngobuzwe izenophobia. Kubika uBenedict Nhlapo.
I-South African Human Rights Commission iphakathi kohlelo lwamalanga amabili
lokwemukela imbono enhlanganiso zomphakathi ngembangela ezijeneyo ze-xenophobia lalokho kufanele kwenziwe ukuyenqabela. Leli linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa, zona ezithi ziphilele valweni njengoba ukuhlaselwa kwamanye amazwe kwele-South Africa sekuyinto yeminyaka yonke. Unkosazana Ndano wenkosi Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi ikomishini ezamalungelo ilukuqakathekise udaba lokuphepha kwabakwamanye amazwe.
Kuzokwenza sibe ne-closure ngokuthi sibe kwazi ukuthi kumbani vele wayelususile lolu dlame labanye abashonelwa ngabantu babo bazothola ukuxola emiphefumulweni yabo. Kumanje sihamba sisesaba singazi ukuthi kuyaqala nini futhi. Ukuze abantu babuzwe ba-account for everything kuyenza ukuthi nathi kuzosenza lathi siphile siphumule emiphefumulweni yethu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Brian Muziringa, yena ke owaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo eziphepheli.
I think this is the beginning ukuthi ama platforms sizowathola and sizophinda sihlangane sikhulume yonke into so that sizozama ukuthi integration yenziwe kahle.
Okuvele ngosuku lwalamhlanje ukuthi ukusilela kwemisebenzi lezindlu ngezinye zezinto ezicina zisenza ukuthi izalwane zakwele South Africa zihlasela abakwamanye amazwe ngoba besithi bona bazithola njani izindlu lemisebenzi. Kuvele njalo ukuthi zikhona inkokheli zomphakathi ezethula inkulumo ezigcina zisenza kuqhamuke lezi izimbi zokucwasana obuzwe. Kodwa-ke isiphathamandla sale ikomishini usikomishi Angie Makhwehla utshele Studio 7 ukuthi kulezi ngxoxo bafuna umuntu wonke aphatheke, ikakhulu inkokheli eziphila emphakathini ngoba zisazi konke okuhluphayo, kanti njalo umphakathi uhlonipha lokulalela konke ezikutshoyo.
Kubalulekile kakhulu ukuthi ama-traditional leaders including o-chief ikhulu ezisemphakathini kanye nalezi ezikuhulumeni zikwazi ukuba khona kulezi ngqamuswano.
Umqondisi we-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Nleya uthi okubathokozisa kakhulu ukuthi le ikomishini ehlonitshwayo kakhulu elizweni kanti kukhona esikwenzile okubambekayo kwezokuvikelwa kwamalungelo abantu bokuza.
Kukhulunywa kakhulu ngendlela i-Foundation for Human Rights esingene kakhulu yayenza ama-recommendations ku-Ministry of Basic Education South Africa, and kuyajabulisa ngoba ama-recommendations abawayenzileyo ikakhulu ngemfundo yabantu abayiziphepheli asethathiwe basibonisele booklet yakhona.
Umhlangano lo ukhangelele ukuqhubekela phambili kusasa, kanti ke ingatsha zikahulumende kuqela logatsha lwamapholisa lolwendaba zasekhaya zikhangelelwe ukwethula imbono yazo lazo ngodaba lwe-xenophobia lendlela engaqedwa ngayo. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pheletheli.
Yeah,
kanwani uthembelethe Baba ningo yekeli msebenzi yakho uthembelethe yaponi uthembelethe isala kuje
Angapasi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni azivukeni siyesebenza abasebenzayo siyamasimini emakhaya abahlakulayo ukuziphetha ezamanje sikhangele bezihamba phambili kusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi ikusasa lomnqatho weZimbabwe liyakhazimula kodwa ingcwethi zithi ubonakala ufifi Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lufika emaphethelweni namuhla. Olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni sonkeni ngohlelo luka 7:30 ntambama litshone kuhle.